lokho kuphume embuthaneni wonke zezimpila kahle owenziwa kanye ngomnyaka o-medical research day ngempela sodwa e-Harare. Enye yalezi ngcitshi kwezempila kahle obekulu mhlangano ngusithutha mfundo Clara Aruzibishe.
Siyaqakathekisa kakhulu i-research and i-research le siyenzela ukuthi sibone ukuthi singancedisa njani ukuthi ukuphatha kwethu izigulane kuze kube ngcono. Singawuphatha njani ngokuthi senze i-research ekhangela izinto ezingabe zisiphambanisa ukuthi ngakulungisa njani kuze kuthi i-patient care yethu iqhubeke siya phambili lokhu ngcono. So siyakuthi sikhangele ukuthi izinto esizenzayo nxa sikhangele ama-patients izigulane kuyini esingakwenza ukuthi siyimprove.
UDokotela Tawanda Mbute wekolishi le-University yeZimbabwe uveze impumela yenhlolithi sayenzayo esibhedlela saseKuru Kakubi ekhomba ukuba umuntu oyedwa phakathi kwabahlanu abazophathiswa ngokulimala lezinye izifo zamehlo ugcina ekhitshwa ilihlo elilodwa ngoba bephuza ukudinga uncedo lwezempilakahle lokwelatshwa. Ingcitshi eziningi zitshengise ukukhathala ngalolu daba zisithi kumele kusungulwe imikhankaso yokulondoloza kwezempilakahle yamehlo kuzulu wonke lakuhulumende kuleli. UDokotela Tawanda Mbute wekolishi le-University yeZimbabwe uveze impumelo yehlolisi sayenzayo esibhedlela saseKuru Kakubi ekhomba ukuba umuntu oyedwa phakathi kwabahlanu abazophathiswa ngokulimala lezinye izifo zamehlo ugcina ekhitshwa ilihlo elilodwa ngoba bephuza ukudinga uncedo lokwelatshwa. Ingcitshi eziningi zitshengise ukukhathala ngalolu daba zisithi kumele kusungulwe imikhankaso yokulondolozwa kwempilakahle yamehlo kuzulu lakuhulumende. UDokotela Kwathilera Jabangwe uthi izifundo lokucubungula okunje yikho kuqakathekile kangaka.
Ama studies ayenziweyo lempumela yama studies yona lawo kuphuma amazwi kuphuma izinto ezingasebenziswa ngabantu abaningi okuhlanganisela omongikazi, odokotela noma izigulane mayelana ngempilo, kubana sibe lempilo enhle njalo sibe lempilo enhle.
UProfessor Aruzibishe uthi imfundiso kuzulu lokuciniswa kwemikhankaso kuqakathekile.
Le contribution ukuthi sibona ukuthi onguye opresente le isitadi ethe yadlula amanye yithi and kule mvuso ekuqineni kwakhona.
Umhlolisiso le uDokotela Mbute uthi abantu abaningi balimale engozini zemsebenzini lasezindlini okugoqela ukulinyazwa langama-fireworks ngezikhathi zekhisimusi lokulwisana emolini. Ethi kudingakala ukuba kukhankaselwe ukuvikelwa kodlakela, ukusetshenziswa kwamabhanti abantu nxa besezimoteni, ukusetshenziswa kwempahla evikela amehlo emsebenzini kanye lokwengezwa kwendawo ezelapha amehlo eziduzane lozulu. Umbuthano we-annual medical research wenziwa kanye ngomnyaka ekolitshini le-College of Health Sciences e-University yeZimbabwe. EleZimbabwe lilesikhwama se-workmen's compensation esimela ukuphathisa abawelwa ludubo lokulimala besemsebenzini ngaphansi kohlangothi lukahulumende olwe-NASA. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.